kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7 ngolwesine mhla ka-3 Ncwabakazi 2017 ngu-Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inkampani ye-EcoCash siyehlise imali umuntu ole-debit card layo angayisebenzisa ephandle kwelizwe.
Kuphawulwa elinye njalo ibandla elezombusazwe eliphikisayo elizibiza ngokuthi Economic National Democratic Party, i-NDP ERR.
Idale labaphathintambo bakwele South Africa ele cabinet selivumelene ukuthi uhlelo lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwezizalwane zeZimbabwe eseSouth Africa, ama-special permits, aqhubekele phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Inkampani ye-EcoCash siyehlise imali umuntu ole-debit card layo angayisebenzisa ephandle kwelizwe isuka kumakhulu amane amadola i-$400 isiya kumakhulu amabili amadola kuphela i-$200 nxa uthenga ngenyanga. Embikweni wethu lenamuhla, i-EcoCash ithe njalo isivumela umuntu ukukhipha amadola angamachumi amahlanu kuphela, i-$50 emchineni okhafula imali kumbe i-ATM ngenyanga. Nxa ufuna ukuthenga kumbe ukubhadala ebulenjini ama-online payments, umuntu sevunyelwa amadola angamachumi amahlanu njalo i-$50. Ingcweti zithi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho welizwe uqhubeka usadalala njalo lamankampani lawo engenelisi ukuqhuba amabhizimusi awo ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe wazise izolo ukuthi bazadinda imali engena kuzigidi ezingamakhulu amathathu zamadola i-$300 million yama-bond notes emizameni yokuqeda ukusilela kwemali emabhanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomhleli wephephandaba elizimeleyo ele-Standard, umnumzana Kholwane Nyathi.
Kutshengisela ukuthi amakhampani aya elokhu ethola kusiba nzima ukuthi bethole imali yangaphandle kwelizwe, i-forex ngesiNgisi. Ukwehliswa kwemali ongenelisa ukuthi uyithole nxa usebenzisa i-debit card le-EcoCash. Kutshengisa ukuthi i-EcoCash layo isithwala nzima ukuthi ithole imali evela ngaphandle kwamanye amazwe. Lokhu sitshela ukuthi into yemali le kulokuthi iye isiba nganeno, into ye-forex le iyaphambili.
Izolo sibone usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe veza ukubana bazadinda imali engange $300 million eyama-bond notes. Ubona lokho kuphathisa naye kuqedeni udubo lokusilela kwemali?
Lokho kwenziwe ngumanga ukuthi akujayisa ukuphelelwa. Sizakhumbula ukuthi ama-bond notes athe efika ngomnyaka ophelileyo bebesitshele bathi abasoze bedlulisa i-$200 million le ababesitshele bathi i-facility yoku-encourage abantu ukuthi be-export. I-$300 million le isitshengisa ukuthi i-RBZ yona isebenzisa i-facility le ukuthi izame ukuthi kube le mali njengoba imali abantu bengaya emabhenki akuhlela mali le mgwaqweni imali ayisekho, imali ayikho elizweni. Umankuja imali le ayifaka lo nyaka iningi kudlula le oyifake last year. Ngezinye indlela I think le i-admission from i-RBZ ukuthi besitshele ukuthi into yama-bond notes le ayisebenzisa benzanga ngendlela ababekhalele ukuthi izasebenza ngayo. Lokhu sokuyiubuyela kukhulokhuyana esasikikho ngo-2008 ukuthi base bephoma ukuprinta imali bejikele nje behophe ukuthi into zizazilungisa zodwa. So sokuyiuphelelwa lokho.
Kahle kahle umnotho weZimbabwe ungalungisiswa njani ngokubona kwakho? Kuyini okumele kwenziwe?
Ngaphandle kokuthi amakhampani esebenze sibe lezinto esiziproducayo sizithengisa ngaphandle kwamanye amazwe, umnotho wasozulunga. Ikakhulu okwenza ukuthi umnotho ungavuki, ngokubona kwami ngezombangazo zethu ezingahambi kuhle. Siyalwa thina sodwa phakathi elizweni, siphinde sixabane lamanye amazwe. Otshengisa ukuthi akula muntu ongafuna ukufaka imali yakhe eZimbabwe ukuthi bevula amakhampani amatsha kumbe kube lama-project ahambayo.
Umnumzana Kolwani Nyathi ngumhleli wephephandaba le Standard sixoxela eSeharare.
Elinye njalo ibandla eliphikisayo lizibiza ngokuthi Economic National Democratic Party ENDP liphawulwe okusemthethweni eHarare lamhlanje ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho lokudinga inkokheli ngomnyaka ozayo. Okunenga sikuduzweni kuMavis Gama eseHarare.
I-ENDP libandla elabunjwa ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2013 labhaliswa usemthethweni labenhlanganiso ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC ngozibandlela 2014. Umkhokheli walo umnumzana Thabani Digere utshela umhlangano lentatha lezindaba eMedia Center ukuba yena labanye bakhe bakubona kufanele babumbe elabo ibandla ukuqeda indubo zikaZulu weZimbabwe nxa bengavotelwa babumbe uhulumende omutsha. Uthi Gereti wonke amanye amabandla engasoke azilungisise inkinga ezikhona ngoba efana nje lelisembusweni elingaqhakathekisi inhlelo ezisuthisa uZulu.
Ngoba kahle kahle ungakhangela into e-socialism generally inika amandla just to the minority people. It's different from the ideology e-party yethu thina e-socio-capitalism. Thina sinika amandla ebantwini abaningi, sifuna i-decision from the people, not a decision from the individual. Into esilayo kahle kahle ukuthi sponti njengoba thina singabantu belelizwe silakho esilakho esikufisa siyayazi into kahle kahle esiyazi esifunayo ukuthi siphile simile siphile kanjani emhlabeni.
Phezukwakho konke uthi Gereti ungena kwezombusazwe esabela kubizo alalo ukusebenzela ukuthuthukisa isizwe seZimbabwe.
Njengoba uyabona ilizwe vele seliphelile seli alisela mnotho, alisela msebenzi, siyahlupheka, ukudla ngokwakho ukugqoka akukho. So into kahle kahle engena enhliziyweni yami mina. Besides ukuthi kuqale njenge calling ukuthi ngiyenze umsebenzi lo, kodwa kubuye kwazwa ngingena enhliziyweni ngathi ngabona ukuthi mina into emele siyenze ngeyokuthi thina simele siphakame njengabantu belelizwe ndawonye sibambane with under a real unity.
Abakhulumisane lalo msakazo basola ukwanda kwamabandla ezombusazwe aphikisayo bethi kungasoke kwasiza uZulu weZimbabwe yena osekhathele ngombuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF. Umnumzana Conrad Gweru isakhamuzi eHarare ngomunye wabatshengise ukukhathazeka kwakhe.
Indaba ekhona kathesi ukuthi ama-opposing parties abambane babona ukuthi upresident lo khona umbeni iZANU PF bengayikhipha njani. But i-problem ekhona ukuthi abantu maybe sebeforma ama-parties nama-parties lawa bona njengani a-cause i-confusion.
Osekusenzakala uGwereti kuzosiza abeZANU PF ukuba bale besebukhosini endaweni yokuba kungene ibandla eliphikisayo.
What you want njengamaZimbabweans khathesi ukuthi sifone ukuthi ukhona khathesi kuma-opposition parties ngubani ongakwanisa ukuthi a push your agenda in opposition and at the same time we keep iZANU PF in power. More the problem is iZANU PF is not within the opposition. So what you want to see ukuthi si keep iZANU PF, but the only way to do that ukuthi sivambane njengama opposition parties, and that's what we are expecting thina njengabantu abavotayo. Singabona ama confusion anjengalawo then we end up thinking ukuthi ukuvota kusebenze.
Inkokheli ye ENDP ithi leli bandla lehlukile kwamanye ngendlela ezinengi lizoba lenhlangothi ezinhlanu ezigoqela olwasebekhulile lolwenkolo ezehlukeneyo. Lokhu kusitsho ukuba liyabe selizakwengezelela kwezivele zitholakala kiwo wonke amabandla ezivalisa olomuntu wonke olwabasakhulayo lolwabesifazane aqhubeka ebunjwa lokuphawulwa ngokusemthethweni amabandla ezombusazwe sekucatshangelwa ukuba ndawonye esefika phose kumachumi ayisithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Idale labaphathi ntambo elekwele South Africa selivumelane ukuthi uhlelo lwamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni kwezizalwane zeZimbabwe eziseSouth Africa, ama-special permits, luzaqhubekela phambili ngompalakazi lapho amaphepha la akade ekhangelelwe ukuthi azaphela umsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe ezifika inkulungwane ezingamakhulu amabili ezaphiwa amaphepha la bese zidlela evalweni ukuba nxa umnyaka uphela zizathola zingela maphepha okusebenza okusemthethweni. Lokhu lembiko yezinye iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa esola abokuza bese kusenza ikusasa yabalamaphepha la ibe buvilibana. Umphathi ntambo wendaba zekhaya kwele South Africa, unkosikazi Hlengiwe Mkhize, utshele intatheli zindaba lamhlanje ukuthi kuzafakwa imigoqo kwabafuna ukuwathola la maphepha. Sixoxe lesinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, le ingaba yimbiko emnandi kakhulu ezajabulisa abantu abaningi, ngoba abantu abaningi khona manje bese bengasazi ukuthi benze kanjani ngama-plans abede benawo. Abanye babele izimali emabhenki, abanye badlarana ama-business, abanye basesikolo. So ma indaba leyi lapho esikhona khona manje kushuthi izaba yindaba ezokwemukelwa abantu abaningi ngenjabulo kakhulu. So kubanika elinye ithuba ukuthi baqhubeke besebenza, befunda njalo berana ama-business abo. Yindaba enhle kakhulu le.
Yes, yabona ukubana bakhona abanye kade sekuthiwa sebethengisa impahla, abanye bengabathenga bekhangele ekhaya ukubana hayi uDisember phela sesibuyela. Ungathini wena nxa ukhangele osokwenza kini?
Babuyele nje emuva kancane abantu laba, ngoba amaplan abo abengasahambi ngendlela ethi befuna ngayo, ngoba ukuthengisa impahla kuphinde ukuthi uyicabanga ukuyithenga kutsha kuba nzima ngoba ama-price athezile. Konke lokhu kanabe kubangelwa ukuthi abantu bebengasazi ukuthi kuzokwenzakalani, ngoba isikhathi esiningi afika lapha bembona even abantu ama-Islam. Ma-Islam yakho i-expire kuyukuthi ule account e-bank, imali yakho ithe i-freeze. Ma usuyathatha imali kwi-ATM bakutshela ukuthi i-permit yakho i-expire, usavele uthathe imali until kuzobe ne-permit. So abantu besebelo kwesaba ukuthi ngoba ma i-permit i-expire lapho banjelwe khona mbukanje amapolisa endleleni, mbukanje omafezi endleleni, awusena chance othi uyithathe impahla yakho endlini. Basheshe nje bakubophe, abanye basuyelindela bayivalela, abanye basiphophe khonapho. So abantu bacina sebelezilahlekelwe zimpahla zabo ngendlela embi kakhulu. So kodwa kuba ntantane bacaba ukuthi kungcono bakuthengise kusiyafika leso sikhathi kaDisemba bengaseyalutoli la, babona ukuthi kwenzakalani baqale kakutsha. Kodwa ngezindlela kubuyele emva kancane, ngoba ma ungathenga into njenge-TV sewuyithengisile, so usayithenga ngoDisemba seyidula futhi. So kungathi akuhambanga kahle khonapho.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa.
Ulife Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokugqitshwa kohlelo lweMandela Washington Fellowship kanye lomkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bamunyise abantwana.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Asingakangeni esigabeni silandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
U-captain weqembu lamantombazana akwele Afghanistan elingene kumncintiswano wamarobhothi khonapha eMelika kumaviki amathathu edluleyo kubikwa efelwe nguyise ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiywe emzimbeni wabalo becacha. Abesimuslim abedlulisa amalawulo enkonzweni yabesishiite edolobheni leHerat. UMohamed Asif Kadayen ubikwa elimaleka kubi kulesi sehlakalo sona esibulale abantu abedlula amachumi amathathu.
Isizalane sakwele South Africa ebesithunjwe ngabeqembu lamalwa ecatsha awe Al-Qaeda kwele Mali ngomnyaka ka-2011, uStephen McGowan useze wakhululwa ngemva kokusebenza kanzima kwabohulumende weMali lowe South Africa. Amabandla aphikisayo asemanyene phansi kwegama elithi MDC Alliance akhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai aza kuba lomhlangano omkhulu egcekeni leZimbabwe Grounds eHarare ngomgqibelo. Ingcwethi zombusazwe zithi inani labantu abazaya kulombuthano lizaba isibonelo sokuba lumanyano uyenelisa na ukuqoqa abantu abanengi. Kubikwa lokhu kusakhulunyiswa nalo nkosikazi Joyce Mujuru okhokhela ibandla le-National People's Party ukuthi laye angene kumanyano lo, kodwa akuthembisi ukuthi uzangena ngoba esithi laye ufuna ukukhokhela lumbuthano. Kambe lumanyano uzanqoba na kukhetho? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla lezano PF umnumzana George Mlala ohalwa impi yenkululeko endawonye lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ma kungenzakala kungasoze kube into ephelela emaphepheni kuphela. Ngibona ngani i-opposition izabuyela iqine ibe indlela eyiyo eyiyo yona ngo-2000 lapho eyanalisa khona okwethusa izano for the first time kuhistory yeZimbabwe. So kuyinto enhle kakhulu ikakhulu nxa sikhangelela ngelihlo lalabo abantu abakhangelele abathi ngama-pro-democracy movement kukhangeleleke ukuthi iZimbabwe engxenye mhlawumbe ingathola sombululo kusiya phambili.
Umnumzana Mlala, wena uthini? Ubona ungani kuza thwalisa nzima yini ibandla lezano PF ukubana sekulowo manyana?
Okokuqala undoda, ngiyamuzwa uyakhuluma, ngilalela la. Ayisiwa umkhonto emnenge ebulalisilwane. Ungayibuthelela imkhonto yakho igcwala indlu, ayisiwa ezagwazi isilwane, iyagwazwa umkhonto wodwa kuphela. Nxa ungakwazi ukuyisebenzisa kula nto yenzayo, iZANU-PF ikhitshwa i-coalition, ikhitshwa ngabantu. IZimbabwe kayikakhweli i-population, yona le i-population yakhona elithi lina is between 13 and 14 million, yiyo lokhu ikhona, yiyo kade ikhona last year lakathesi, yiyo lokhu ikhona. Bonke laba bathi benza umanyano basebenzisa bona abantu, kabakayimpota abanye abantu, lokhu besebenzisa bona abantu. Nxa kade i-MDC ivotelwe ngabantu abayi-1 million, bacuphelene bonke ku-1 million naleyo. So omunye uzaphuma le 100, omunye le 200, omunye le 100, babe ngu-15 bonke babuyele ku-1 million khona phangqe. IZANU-PF iwine nge-1.5 million, iyasali lokhu injali le 1.5 million eneyibambileyo.
Hayi, kuyezwakala. Nanto ke udaba mnumzana Sibanda.
Comrade Mdala ulibala into eyodwa. Into yasuka ilibala uComrade Mdala yikuthi kulabantu abangazake bavote ikugatsha olutsha, kulabantu akade bengavoti ngoba becunulwa yikuthi opposition yehlukene, akuqedakali ukuthi umbano omele akhokhele, njalo ukuthi akuqedakali ukuthi kuya ngaphi. UComrade Mdala uyakhohlwa futhi ukuthi isilwane leso akhuluma ngaso sona laso vele siyagula, kade sibona bodwa bahlephana nsuku zonke kupolitibureau, siyananzelela. So ngibona nase isilwane esesi laso sizisenkinga lazo, okutsho ukuthi ma bengabambana kulula ukuthi basibambe ngoba sesisidala, asisela mazinyo, asisela amandla, sesikhathele isilwane lesi. Kanti njalo futhi uyakukhombeza Mlala uyalibala ukuthi labo futhi yena njengomkhokheli wamahoveti kuliqiniso lanxa kungasonto emnandi ukuthi bayaqhubeka baluphala, abanye amandla aphela, abanye bayaphunguka, labo kwelabo isicicele futhi bayaphunguka. So mbona ngani i-analysis yakhe ayikho, ayikho need ukuthi kule new generation yabantu abatsha abayibo kade simbona ubephe busy bona bezama ukuthi bababuthelele kanti lawo abantu abatsha ngabantu abatsha esikhuluma ngabo aba frustrated abangelamsebenzi abafundileyo abathele sikhwili ngemayelana lezama PF
ye ungasipha ke yakho ukuthi
lile silufoda hayi akunjalo bodoza lesi silwane okukhuluma ngaso ngayisiso leso sicabangelayo anyway uthi khona kulabantwana abatsha abazalwayo abantwana abatsha abazalwayo babazalelwa ngamakholishini abantwana abatsha abazalwayo babazalelwa ngama-opposition neither ubazalele izanupiel ngabantwana abakhethayo lapho abafuna ukuya khona ukuluphala lokukhula lokuzalwa akuqalanga namhla yinto esadabuka lathi sithi xa injalo obaba mkhulu bathi bazalwa obaba abazala thina la sesizela abanye siyaqhubeka okuqakathekile ukuthi sibangaki balabantu abangani ukhuluma ne-coalition kade sigayeka abakafiki lokungena nje ofuneni abangeni sebehlele bangelana bengaphandle ukuthi imbano zakhokhela ngikhuluma lokhu ngoba uthi abantu bebengakwazi ukuthi imbano zakhokhela lakathe singabakwazi i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi ilo mgaka i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi lama-vice president amabili i-ZANU-PF iyakwazi ukuthi le youth ile women's league bona lakhe singabakwazi ukuthi ngubani ozakhokhela i-youth ngubani ozakhokhela i-women's league
mnumzana Sibanda uthini wena nanku ubaba umlalo uyakhuluma ukubani hayi isilwane lesi lokhu siluma
lesi lokho esiluma kangeyali into eyenza silume ukuthi gabe kungela abazingeli abaphethe imkhonto abazingeli bebexabana bona bodwa so nxa abazingeli sebevuyisene bavumelana ukuthi sasela kanjani isilwane lesi ukuthi silizingela ngisibona singasela amandla ikakhulu ngoba sona siya sona ngokwaso isilwane lesi bavele bona bayadlephana bona ucomrade Mlala kunje so bayaxotshana bayathrethenana bayayangisana bayenza zonke into ezinjalo kanti njalo le economy abantu abatsha abaningi bafrustrated bakhangela ukuthi opposition izabambana iphumele sisombuluko esizahambisa ilizwe phambili ngoba iZANU-PF siyehlulekile for the past 37 years babulela ilizwe bathatha ilizwe liright balibulala and kabafuni ukuvuma ukuthi sebekhulile njengoba kade sala njena ubaba umlala ukuthi sebekhulile labo kabahambe bayehlala phansi babe ngokukhulu batshone bedlalisa abantwana bethu abazukulu babo ukuze thina sithathe ilizwe la njengabantu abatsha silise phambili
Hello ke ngumnumzana Anglestone Sibanda ingcwethe ecubungela izombusazo obexoxa endawonye lelunga lebandla lezana uPF umnumzana George Mlala owalwa impi yenkululeko
Kesizwe utaba oluveza imbono kaHulumende weMelika
Ilizwe leMelika selisebenzelana lenhlanganiso yeUnited Nations Foundation Scale Up eIntel Corporation Google lezinye ezimbalwa ezikhokhela kuhlelo lweWomen in Science Girls STEM Camp olujonge ukukhuthaza amankazana ukuthi afunde iScience, Technology, Engineering, Arts kanye leMathematics. Amankazana avela emazweni alikhulu okugoqela ayisithupha ezwekazi leAfrika aphuma kwele Malawi, Rwanda, Uganda, Liberia, Tanzania leZambia asethe gwaqa kwele Melika lapho alolongwa khona ekufundeni konke lokhu. Abakufundayo kuqoqela irobotics, coding, ukuthuthukisa ama-app, ezabomanjinela, ezokuhlola okusemzimbeni, kanye lezabomabona kude okubizwa ngokuthi ngama-satellites. Ngesikhathi endawonye amankazana la azakhulumisana ngenhlalo yawo ngezifundo lezi ngokubumba obungane obungapheliyo njalo lokuba ngabantu abasebenza ngokukhaliphileyo endaweni eziphezulu. Omunye wabavela kwele Rwanda okhangelane lokuhambelana lokuthoba inhliziyo zalabo abakhathazekileyo uthe kazake abone abantwana abaningi kangaka abangamankazana abavela emazweni atshiyeneyo abahlangane besenza okufanayo ukwenzela ukuthi baphumelele empilweni. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department luthi lwenze uhlelo lolu ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe abesifazana lamankazana emazweni atshiyeneyo. Uhlangothi lolu luthi kuqakathekile ukuthuthukisa abesifazana ezifundweni lezi ukwenzela ukuthi benze konke okungenziwa ngabafana. Umongameli Donald Trump usanda kutshela abantu abasemhlanganweni wabesifazana ukuthi kuqakathekile kakhulu ukulungisela abesifazana lamankazana endaweni ezijiyeneyo. uthi lokhu kuzakwenza ukuthi kututuke umnotho womhlaba wonke jikelele.
Lolo bekulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Abantu bona bathi kakuhle okwenziwa ngizodwa wabantu. Kabasitele ukuthi kuyina koni leyo kanye kanye okuphambanisa impilo zabo, nokuphambanisa isiko labo, nokuphambanisa inhlalakahle yabo. Yikuphi kwakhona? Bengasibalisela ukuthi uzodwa kwenzileyo kuphambanise lokhu, lokhu nalokhu. Ngangabe kuthengisa umzimba ngene edolobheni njengalabana abayathengisa imizimba, ngakungcono. Khathesi ngikhuluma nje-ke emadolobheni lapha koBulawayo, hambe kuwona Dube, abantwana abaneminyaka eyi-12 kusiyafika bo-17 inxinxa fika ama-500 kusuku konke nsuku zonke. Azangisabone yona abangumsindi besiyazama ukumisa abantwana abana abathengisa imizimba edolobheni.
Siyakuzwa kakhulu Jisa. Wolusizwe-ke uTariro Ndlovu.
Eqinisweni ukuthi imizimba yabantu iyafana nokuthi izidakanisa ngisiyizidala zikankulunkulu. So yena uzodwa wabantu kuyafana nokuthi uhambe njezubunqunu bakhe uyeyisa unkulunkulu. Akumelanga ekwenzele, kumele ingomunye umsebenzi ngoba kisukoyile kurangi yena akagqoka akafaki imsisi ngabe kumbe uyafaka imsisi ngabe kumbe angegqoka bezalifaka amathayithi ngaphaso bakhathesi okwayenziwa amathayithi.
Abantu bathi uTariro phela unganilomhawu.
Hayi, ongasomhawu kodwa kukabe yabe ngimbona ekwenza kwalongasento enhle, uyabe yangisisa abantu besifazane.
Baba Jisa uyazwela kuthiwa hayi umhawu awukho la, into ekhona akafaka iskin tight ngaphansi.
Ithi kalibukeli, alimbukeli uzodwa lapha, uyangibonisa ukuthi wambukela lonke lingakhuluma ngalo.
Ngiye ngithatheke uPritchard usecingweni la, uzodwa wabantu ngathi ngakhonokho.
Uzodwa wabantu into oyenzayo ingcolile kakulunganga, iqiniso lihle vele amanga amabi esintwini sakithi. Umuntu ohamba nqunu vele ulwenza ihlazo.
Ngujongani uthi uhamba nqunu?
Uma ukhangela amavidiyo yakhe kubukeka, mbona kubukeka mina. Mina ngibone ividiyo yakhe, ngibona la mafotos akhe, akuhle, kulihlazo lokuyana kwenzayo. Ngoba abantu abaningi bayikhangela ukuthi into le into embi, but abanye bayavumelana labathi uright uyaziphilisa, ungaziphilisa ngokwenza into enjalo.
Lapho ke besisizwa udaba lukazodwa wabantu owe-South Africa ogida ejikiza umzimba obekwobulawayo kunsukwana ezisanda kwedlula, lapho agide khona okumangalisayo. Besizwe khona kukhuluma umsakazo lodumo umnumzana Ezra Chisa Sibanda, unkosazana Tariro Ndlovu lomnumzana Pritchard Ngwenya.
Kwezemidlalo lamhlanje sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leChicken Inn selindizela ahlala phezu kwengalane yemiklomelo kuPremier Soccer League ngemva kokunqoba eleCapes United nge-3-1 izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Abahlohlele iqembu leChicken Inn ngababalisa uAbedia Tarumbwa yena ohlohle kabili kanye loPasmo Bernard kuthi iqembu leCapes United lihlohlelwa nguPhineas Bhamusi. Ekhuluma lentatheli ekupheleni komdlalo, uTarumbwa uthe yena uyathokoza ngokwenelisa kwakhe ukulitshayela emambuleni kabili. Iqembu leChicken Inn lithe ngokunqoba elikwenze leCapes United lakhuphula inani lemiklomelo yalo kumashumi amathathu lathoba munembili, okutsho ukuba yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo. Endaweni yesibili engalaneni kule qembu leNkezi Platinum lona elizalanda elehawumayini ngempelaviki elandelayo, kuthi endaweni yesithathu kule qembu leFC Platinum okuyilo elizadlala leChicken Inn ngomgqibelo enkundleni yemandaba. Iqembu leCapes United liyale lilokhu lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo lile miklomelo elishumi lane ngemva kokudlala imidlalo elithumi lantathu. Ngempela viki elandelayo iqembu lemakhephekhephe elizadlala lele-ZPC Kariba. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi sesidliwe ngumangoye, singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Inkampani iEcoCash siyehlise imali umuntu ole debit card layo angayisebenzisa nxa ephandle kwelizwe.
Kuphawulwa elinye njalo ibandla lezombusazwe eliphikisayo elizibiza ngokuthi Economic National Democratic Party.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo Chris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.